ukuyekethiswa kwemigoqo le COVID-19 ngibona njengani unganceda sibili njalo kuzanceda ukuthi i-economy iqale uvuka. Njengoba sikwazi futhi ukuthi ama-borders evaliwe ikakhulu i-border le Zimbabwe le-South Africa, lapho esikwazi ukuthi into eziningi esizithengayo zivela e-South Africa. So kuzancedisa ukuthi into zihambe kalula phakathi kweZimbabwe le-South Africa. Kuqalisa ukuthi unceda ukuthi i-economy ivule. Kodwa siyakwazi thina ukuthi kulokunye njalo okumele kwenzakale ikakhulu xa sikhangele imithetho kumbe ama-policies awe economy yethu ukuthi kumele lawo alungiswe ukuze i-economy yethu iqalise ukuhamba ngendlela esiyikhangelele yona.
Manje pho njengoba abamabhizimusi amancane bekhala ngokubana imali abalayo bangene enkingeni ngenxa yokuvalwa kwelizwe, ubona ungani kuzaphathisa nakho ukuthi bavuselele amabhizinisi abo ngesikhathi lesi ilizwe elinqaselivuliwe bona bengelamali?
Ngokubona kwami kuzaba nzima sibili ukuthi amabhizinisi amancane asukume ngoba imali ababelazo sisebenze ukubhadala irent lokunye okungama-costs ebekukhona kungasenani ukuthi bekule lockdown. So aloba uhulumende angenela abanike imali ukuthi bancedakale, amanye amabusinesses ngibona njengani azafala ngoba bayabe bengelayo i-capital ukuthi baqhubeke besebenza.